Imbiko ethi nani lasebebuleka umkhuhlane wekholera selikhwelile kusuka kwabalithumi lesithupha usiya kwabedlula amathumi amabili. Usuthi izalwane zeZimbabwe kwele South Africa zikhathazeke kakhulu ngempila kahle yesihlobo zazo ekhaya. Iningi lethu kwethusayo njalo ukuthi uhulumende kukhanya esehluleka ukuvalela lo mkhuhlane endaweni eyodwa eHarare lapho qhamuke khona, njengoba sekubikwa ukuthi bakhona sebelawo edolobheni leChitunguza. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Promise Sibanda uthi bakhathazeke kakhulu okumangalisayo.
Njengamanje ngoba isesigodlweni sebizwe, baningi abantu abazayithola njalo abazamuva layo, ngoba ma unanzelela laphana esigodlweni esezweni, baningi abantu abasuka laphana nsuku zonke besiya kobobulawayo, besiya kobomontare, okutshengisa ukuthi lalapho engihlalela khona kobulawayo ngapha ingagcina isifikile ngokushesha, ngoba into leyana ihamba ngokushesha okukhulu kakhulu.
AbeZimbabwe laba bathi kulusizi ukuthi uhulumende lekhansili yedolobho leHarare bacabanga ukuthi akulanto embi ukuthi edolobheni elikhulu kula wonke elizweni kusetshenziswe amanzi esikotsho. Bathi futhi lusizi ukuthi ikhansili yaleli dolobho ekhokhelwa MDC Alliance nohulumende weZANU-PF baphitheka ngokuphoselana amagama aqatha ngokuthi ngubani obuyimbangela yalo mkhuhlane kunokuphitheka ngokulwisana lawo. Bathi bayisabela lokuthi labo asebebanjwe lo mkhuhlane kungenzeka bacine besifa ngoba lezibhedlela zakhona isimo sibi. Ngesikhathi kuqhamuka umkhuhlane wekholera eZimbabwe ngo-2008 kwafa abantu abedlula izinkulungwane ezine, kanti abasemazweni laba bakhuthaza uhulumende ukuthi enze konke akwanelisayo ukuthi lokhu kungenzeki. UMnumzana Mchasisele Gwaza uthi bakhangelele ukuthi uhulumende aqede lo mkhuhlane ungakhonakali kakhulu.
Kuyinto esethusayo kakhulu, engicabanga ukuthi nathi nje njengoba besicabanga nje ukuthi siye emakhaya sesesaba ukuthi sehle, ngoba asikwazi sizofike sidle ukudla kuphi okunani, ngoba kubukeke ngathi ba into futhi isenzeka emadorobheni kuba lula ukuthi isabalale izwe lonke. So nathi nje siyesaba, sicabanga ukuthi uhulumeni into angayenza akazame impela ukuthi abheke yona kakhulu ukuze lesi sifo singabhebhetheki kakhulu.
Lo mkhuhlane usulethe kwesaba kakhulu eBedbridge, lapho kwesatshelwa ukuthi uzamamethekiswa ngabantu abasuka eHarare besiya kwele South Africa. Kodwa wakhe sakamisa lindawo uMnumzana Jonathan Mbezi uthi ithemba labo sele kuhulumele.
Kodwa ngibona ukuthi abantu kumele sisabe ukuyekhaya ngendaba yomkhuhlane okhona. Angithembi igovernment naye iyazama ukuthi uyefisa ukuthi ungaspredi kakhulu, kodwa sokuzomela nathi sibone ukuthi noma sihambe emakhaya sizame ukuthi amanzi kutholakala amanzi angcinanyana, because I think yona ayenzisa ukuthi into lezi zingahambi kahle esikhathini esiningi.
Abanye bakhuthaza uhulumende ukuthi akhulumisane leSouth Africa ukuze babelane amacebo namakhono ukuthi lo mkhuhlane ongasaqhubekeli phambili. Mele Sulu 7 Johannesburg, South Africa. Ngingu Benedict Nhlapo.